Yeah, kuliqiniso sibili. Ngoba njengoba lomkhuhlane siwazi sonke ukuthi khona sibuyile ende uyaziswa njengomkhuhlane onzima kakhulu especially ngendlela yokuthi uthathelwana ngomoya lokuthi nxa ungabambulutho la omunye laye lubambe. So zonke inhlelo ezilokubuthanisa abantu ndawonye kumbe ezilokuthi abantu abanganengi ngesikhathi sinye endaweni eyodwa zimisiwe. So nalo uhlelo lokudla kumisiwe ngalesi sikhathi.
Manje abantu baphila njani njengoba wona umnyaka obuvele uzomile kangaka?
Kunzima baba, yikho kulokho kukhulunywa ngabantu ukuthi kungaze kukhulunywe ngokuthi kule lockdown. Indlela abantu abaphila ngayo eZimbabwe ngeyokuthi omunye lomunye umuntu uyaziphandela njalo uphanda okwasuku ngosuku. So nxa sokumisiwe ukuhlangana kwabantu sokuzanywa lokumisa emisebenzi, kumiswa kanye lokuphiwa kwabantu ukudla, kutho nje ukuthi khona impilo ithi izakuba nzima ngamandla emuntwini wonke weZimbabwe. Ikakhulu kulo kade engela plani yokwenza anything empilweni yakhe ophila ngakhonokho ukuncediswa labona ababaya besebenza ukuthi nxa bengasebenza bencediswe ngokudla. So kuyinto enzima kakhulu singazi ukuthi bazaphila njani suka kathesi kusiya phambili.
Ubona abantu emaphandleni bathatha njani udaba lona lolu olwe-coronavirus? Bayageza na izandla zabo njalo bengasondelelani eduzane?
Emaphandleni kaba kunye lamanye nje amadolobha labantu bemaphandleni elabantu abasuke emaphandleni umkhuhlane lo kungani kawakafiki ngendlela yangikhona ngoba nxa kusakhulunywa engingathi khona ngesikhiwa i-awareness yakhona kayizange ibe ngendlela eyiyo ngoba into eyaziwa ngabantu yona le yama-social media laba kuzwa ngekhungahunga kodwa khona nje ngendlela yakho ukuthi uhulumende bekumele ekhiphe inhlelo ezihlelekileyo ukuthi khona kwaziswa abantu. So abantu bemaphandleni baziphilela impilo yabo njengansuku zonke. Even emathawni ngengayangena edolobheni leGwanda namhlanje impilo ngiphila njengansuku zonke. Amatamatisi ayathengiswa, akula zinto zokugezisa izandla emigwaqweni yonke nje into. So nxa kuyukuthi sifuna umkhuhlane lowo ngabe uyingene emaphandleni lezinye indawo lapho engibona khona uzathanyela ngoba abantu abanalwazi nje ngaphandle kwalokho abakuzwa ngama-rumors.